So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 12 kuNkwenkwezi 2024 mu Cape Stube. Endaweni zethu lamhlanje. Ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe likhangelwe uba kusasa lizakwethulela uZulu enye njalo imali yephepha yohlobo lweZimbabwe Gold.
Ngithanda ukuthi Happy Mother's Day kumama wami uMadawu unamampo kobulawayo ekhumula South.
Namhla losuku lwabomama olwe-Mother's Day likaphansi iqembu le-Highlanders emdlalweni weKasilaga Premier Soccer League. Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozezwa kulo msakazo. Ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe likhangelwe uba kusasa liza kwethulela uZulu enye njalo imali yephepha yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZig. Iphepha ndaba leSunday Mail ibika ukuba kuza kwethulwa imali entsha yamaphepha elesizinto zamajumi amabili zamaZig 20 Zimbabwe Gold. Ibhanga leli sanda kwethula enye njalo imali yamaphepha yohlobo lolu. Namhla losuku lwabomama olwe-Mother's Day ake sizwe abanye abalandeli bomsakazi we-Studio 7 bekhuluma ngosuku lolu.
Studio 7, minjani basakazi bami abahle nabalaleli, igama nguSithandiwe Mpofu. Ngithanda ukuthi Happy Mother's Day kumama wami uMadawu unamampo kobulawayo ekuphumula South. Ngithike ngiyabonga ngokungikhulisa kahle, ngokungifundisa ivangeli, ungifundisa ukumesaka uThixo. Ngikhule kahle nami, ngaze ngathola abantwana bami, nami ngiyabafundisa. Ngiyabafundisa ukukhula emseni wenkosi bemesaba uThixo. Ngithi ngiyabonga Madawu ngakho konke, kuze kufike lesi sikhathi sikiso ngize ngikhule nami ngibe ngaka. Danko.
Ngiyabingelela kuStudio 7. Ngiyabingelela ngelanga elikhulu namhlanje, ilanga labo mama, lami ngingomunye umama ngiziqhenya ngokuba ngumama kwami. Ngithanda ukwenzela omama bami bonke, zonke intombi ezalwa kondlovu, indlovu yakothiya obani goba khona lephansi eCholojo. Ngithi Happy Mother's Day lonke bomama bami, ngiyalithanda. Ngiyalibonga ngakho konke elingenzele khona empilweni. Ngithi la kumama wami, mama lapho lele khona, ngithi namhlanje ngaleli langa Happy Mother's Day, ngiyafisa ukuthi kube khona lamhla isipho sakho ubuza sithola esokungondla kwakho kuze kube ngaka, ngize ngibe ngaka. Ngiyakubonga mama wami, ngiyakubonga ntombi endala, lonke bomathiya ngithi Happy Mother's Day, ngilithanda lonke.
Siyabingelela kuStudio 7 okhuluma kuDlumoyo. Ngithi ngiyakhulisa ubuzali bami ngiyabukhulisa kakhulu. Ngithi abukhule ubuzali. Sine ubaba nomama usagodi kakhule, ngibuye ngithi ne ozala umama kakhule, ngibuye ngithi ne ugogo naye unamgeko kakhule, sekhulile vele unamgeko ugogo wamba kithi. Ngikhulani lonke ngiyalithanda nefamily kamgeko yonke ngiyayithanda. Ngithi ne khulani likhokhobe, nginje nje yini bazali, ngiyalibonga.
Sakazi msakazi we studio 7 siyabonga konke esenzela khona ngingamotshi isikhathi isengithi xa kumama onzalayo usimele sibande esigabeni sasenyathe eDromaland kuvillage 7 yena ngusimeleni sibanda ngiyamthanda umama kakhulu okumangalisayo ngokuzalwa nguye nalumama nangokunakekela kwakhe since ngo-82 kubulawa ubaba ikukura wundu wadubeka lathi umama wadubeka lathi engumama baba lanamhlanje lokhu engumama baba ngiyabonga kakhulu ukuthi inkosi ingigcinele yena ahlale njalo ngingazifuna ukwazi ngezinto zabobaba uyasitshengisa ngokamama uyasitshengisa elokhu edubeke lathi azabulewela umkakhe lakhathi esilokhu lathi ngiyambonga kakhulu umama ngiyambonga kakhulu umama nengikhulumayo ngubhanzi ubhanzi okhulumayo usesabo bese ngisithi Mother's Day kunkosikazi wami senzela ncube mama wabantwana ngithi hhayi khulisa ingane zethu mama la ukhule ube ngumama ufuze umama wami kahle onzalayo ngoba ukwazi ukunakekela ingane zakho lawe ngiyabonga basakazi bami ngingamoshi isikhathi ngiyabonga nengikhulumayo ngubhanzi lami ngikhuluma nisendaweni esigabeni sasenyathe eDromaland kuvillage 9 ngokuhlala yikho engikhona ngiyabonga.
Laba ngabalandeli bomsakazo we-Studio 7 lami ngifisela owami umama usuku oluhle olwe-Mother's Day. Ngifisela ikhosikazi lami labomama bonke emhlabeni wonke jikelele usuku oluhle. Ngingakhohlwa njalo lo mamazala wami umamoyo weMadobo. Kalale ngokuthula siyakukhumbula mamazala. UNeville Mutswangwa ozalwa ngunkosikazi Monica Mutswangwa ophethe uhlangothi lukahulumende olwabesifazana njalo lesikhulumeli sebandla leZANU-PF uMnumzana Chris Mutswangwa ukhangelwe ukuba uzamiswa emthethwandaba kusasa. UNeville ocatshangelwa ukuba udenga edengisa imali ongekho emthethweni ukhangelwe ukuba uzacela ukuhlawula isibambiso sebheyili labanye bakhe ababili babanjwa bedengisa imali besebenzisa inkampani yabayibumba ngomnyaka ka-2019. Abazali bakhe bathi ukubotshwa kukaNeville kuhambelana lezombusazwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele loMnumzana Evidlela Ncube okuhlanganiswa yi-National Consumer Rights Association.
Noma ngubani kungakhathalekile ukuthi ngumntakabani ulasiphi isihlalo kumele abotshwe nxa ubufakazi bukhona bokuthi wenze icala. Yikho okuthiwa ngesiNgisi phecelezi i-rule of law okuthiwa yi-equality before the law okusho ukuthi umthetho yiwo osebenzayo awulamehlo kawubona ukuthi ngubani ukhangela kuphela ulandela icala landela ubufakazi bokwenza kabi. Ngakho-ke wonke amazwe omhlaba abuswa kahle abuswa kanjalo.
Ube ubona zani kulezo mbusazwe yini phakathi kodaba lolu?
Sethemba ukuthi kakulampi yezepolitiki phakathi nxa kusenziwa izinto ezinjengazona lezi ngokuba kazidingakali kuso sonke isikhathi kumele kusebenze umthetho kusebenza ubufakazi ubufakazi bungasaphezulu ehofisini elikhulu bulandelwe khona lapho ubufakazi abotshwe lo kuleso sihlalo bungaya kulo sesihlalweni esiphansi laye kanjalo abotshwe kungakhathalekile ukuthi ngubani njalo uzalwa ngubani kumbula amandla angakanani umthetho yiwo fanele ukuthi ulandele.
Lo ngumnumzana Evidlela Ncube okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Amabandla aphikisa athi ibandla leZANU-PF akumelanga liyehlolisisa ukhetho kule-South Africa ngoba lehluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo kule Zimbabwe. Abameli amabandla aphikisayo abaxoxele umsakazi we-Studio 7 bathi basekela okwethulwe libandla le-African Transformational Movement lakwale South Africa elikhonona ngokufiswa libandla leZANU-PF. Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi kuqakathekile ukuba ibandla leli liyehlolisisa ukhetho oluzayo kwele South Africa. UMnumzana Belief Gawule ngomunye wabalandeli bebandla elibusayo abathi akulalutho olubi olufiswa libandla leli.
Iyabe ingayisiyo Zimbabwe yodwa, iyabe iZimbabwe lamazwe wamanye e-Southern Region, ikakhulu ilozen ye-SADC le egoqela amazwe eZimbabwe.
Baningi babagawule abantu abasola okufiswa libandla leZANU-PF, akubona kunjalo?
Even iZimbabwe noma ingabe yona yodwa iphume ithi konke kuhambe kuhle kodwa labana abanye bethi bona hayi akuhamba kuhle babe baningi bona baba bakholwayo babathandayo so ngokunjalo vele akulanto ehluphayo kakhulu kakhulu ukuthi iZimbabwe iye monitor ama elections e South Africa lokwana nje bachitha isikhathi sabo nxa betshona bebhala izinto ezinjengazenezo ukhetho lwe South Africa lu runwa independent electoral commission yiyo eqhuba ukhetho yiyo eyenza wonke umsebenzi laba bazomonitor kuphela lama observers ezo observer kuphela ukuthi abatshintshi lutho i observer kayitshintshi ukhetho i monitor kayitshintshi ukhetho njalo ama monitors from a particular country njengeZimbabwe ukuthi engxenye yamazwe asasada izinto nje gips ukuthi babonga ukukhala nje kuphela akulalo lutho olutshintshwa imonitor kukhethweni akulalo lutho olungetshintshwa ama observers ekhethweni akula abantu abaqhakathekile lapha yibo ababamba umsebenzi independent electoral commission ye South Africa yiyo elomlando yiyo elamandla ukwenza konke okubi lokuhle ekhethweni lolulubuyayo lo South Africa
Umlunzana Believe Gawule lilunga lebandla lezano PF. Wexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Siphindeza ukuxoxa njalo ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye Freedom Alliance.
Ye umbhalo we ATM lo ngumbhalo okhuluma iqiniso. Izano idingani kuma elections awe South Africa. Ilizwe leZimbabwe lilenhlupho ezesabekayo okumele ukuthi i-government yabo izilungise. Bayehlule ukuzilungisa sebesiza la. Ayisikho ukuthi beza nje ukuthi bazobona ukuvota kwakhona. Baya campaigna lokukampaigna. So kuyinto eyangisayo khona lokhu ukuthi izano izokampaigna eSouth Africa ibe busy ngama elections eSouth Africa. Yona ilo hlupho lokuthi ama elections elizweni kawahambanga kahle umnotho ufile ikufakwa oziki bona laba kadesi kufune ukuthi kuthiwe khona kuyachaywa abantu abatshintsha izimali instead ukuthi kulungiswe umnotho
ubone ngani kuyini okudingwa libandla lezano PF lapha babancube
so izano yokufuna lapha kuyini ngoba vele yaziwa ngokuthi ukuvota kayikwenzi ngendlela except ukuthi izofundisa iANC ukuthi khona ukhetho lutshontshwa njani kuyinto erongo kakhulu le vele kufanele ukuthi ile independent electoral commission ikuvale khona lokho kuyinto angazi umthetho wabo ukuthi awuvumi ukuthi bakuvale ukuthi izano kayisuke eSouth Africa izano lomsebenzi omnengi kakhulu okumele ukuthi wenze ngawenzi elizweni laseZimbabwe ukuthi izongena la izokampaigna ukuthi isikhuluma nje babhizi bafundisa iANC ukuthi khona amavoti benze njani ukuze bawine ngenkani okuyinto embi kakhulu ukhetho lweZimbabwe iminyaka leminyaka since 1980 these people have been there doing the wrong thing so mina sina sivumelana nalabo abe ATM ukuthi abasuke laba bantu ekhetheni lweSouth Africa bayekele ukungenela entweni zikamakhelwane bezehlulwa ngezani
lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance weqoqa le Studio 7 eJohannesburg kule South Africa Ngangeni kusigaba esilandelayo sikhangela ezivela kumakanye amazwe ngamafetshane. Ele Israel selihlasela ingxenye yeRafah okulabantu abaningi eGaza ababalekela khona. Ulandela ukuhlaselwa ngele Israel kusukela nyakenye. Ele Melika lithi alikusekeli lokhu kubika abezindaba abeReuters. Ele Russia lithi selihluthune izigaba ezinhlanu kwele Ukraine duzane ledolobho leKharkiv. Ele Ukraine ngalike juli imbiko nesahlakalo lesi. Okwamanje sokuyisikhathi sezokholo silo ntungameli Gomo.
Kudibana kuhlelo fuselela umoya igama ngintungameli Nkomo umtshumayeli wethu namuhla ngumnumzana Busani Sibanda
ngibingelele ngalenkathi yantambama abalaleli sibonge babo Nkomo ngisathanda ukuthi ke sibheke into esibona ukuthi idala inkinga ngcebo sikaThixo abantu abaningi mawubuka abasabhilivele emshadweni emshadweni sokudampukirira abantu bayangena bayaphuma bayangena bayaphuma sokulengane singalisela ba umzali ubabule umama ule inkinga iyini inkinga ikuphi ekuzikaThixo namhlanje zaqala ngomama uyini umama unkosikazi ekhaya uyini umama umama is the center of the home is center of the home umuntu okwazi ukufihla uhlazo lomuzi wakhe akakwazi ukuthatha inkinga zomuzi wakhe azinike wayeni ziphephezele zibonwe ngumuntu wonke i-center of the home uyakwazi ukuvala ihlazo lomuzi wakhe i-center of the home asimboni ngobuhle bangaphandle ama-looks inzipho makeups caps i-center of the home simbona ngesimilo umuntu olesimilo ngokwazi ukuthi ngizokwenzani la ngokwazi ukuzithoba ngokwazi ukuthi ngilanda ukuzokwenzana ngilanda ukuzoseva uyakwazi ukuseva ikhaya lakhe seva indoda yakhe aseve abantwana aseve umuzi wakhe that's the center of the home okwazi ukuhlonipha umngaka ahloniphe ikhaya lakhe uzathola umunye uyahlonipha enkonzweni uyaguqela umfundisi esontweni uyakwazi ukuthi baba kumfundisi uyakwazi ukuthi baba wothi usezulwini esontweni kodwa uma ibizwa ngumkakhe endlela ukuthi uchiya engaphekelanga umkakhe esiyenkonzweni uqalekiswa ngumkakhe ngapha kodwa esontweni uzenza ngcwele ngcwele yonke into iqala ekhaya umama ngumama ekhaya qala ekhaya inhlonipho iqala ekhaya ngeke uthathe inhlonipho uthi uzoyibeka esontweni kodwa ekhaya kulo okwazi ukuthi udlile lo wathathwa khipha inkomo wakulobolo wakubekwa thi nangumakoti lo okwazi ukuthi uma ule nkinga uyagula ukhalela kuye kodwa kumfundisi uyakwazi ukuthi baba uyakwazi ukumgoqela kodwa lo okwazi ukuthi akuhloniphe njengonkosikazi awumgoqele ayihambe kanjalo yonke into iqala ekhaya ithi indoda unkosikazi wamuntu olendlala phansi kodwa unguqulile namhlanje singabantu laba esiyibo ngenxa kankosikazi wami namhlanje silamabhizinisi namhlanje ngiyilokhu ngenxa kankosikazi wami that is the center of the home uyivisionary hhayi umuntu obona into la kodwa ngumuntu obona into le i-center of the home ngumuntu okwazi ukuthi ngikhona ukuzoseva angilandanga ukuzosevwa kuphela hhayi lothi mina ngizosevwa center of the home ukhona to save le nhlonipho hhayi ukuthi uzamthola umama ekhoti uyakwazi kumejustrate ukuthi yes my lord uyehluleka ukuthi yes my lord kundoda yakhe le emkwazi ukumnakekela ngoba umejustrate akula nto emnakekela ngayo endlini i-center of the home ngumuntu okwazi ukuthi yini ukuba ngumuntu wesifazane ngumuntu olesimilo yikho namhlanje sibona imizi inji yacitheka sesalahleka isimilo ebantwini so baphuma ubuntu ebantwini that's why ubona umuzi imizi kucitheka abantwana sebekhula bezinkedama abantwana sebekhula behle omunye sele omunye sele omunye sele so that's why ubona kunje ezweni abantu bakithi sibonge fihlo iyezulu fihle ngwele empilo ehlambulukile sicela usiphe umoya ukuthi siunderstand ukuthi uma ngingumama ngiyini uma ngiyindoda yini umsebenzi ngizokwenzani ngithatheleni inkosikazi mangi ngumfazi ngishadelweni yini okumele ngizoyenza mangi ngumntwana kumele ngibe mangi intombi kumele mbheke ini emuntwini siyakhuleka mdali sipha amehlo moya sipha amehlo landlela okhokho bethu kade beyibo before ngoba okhokho bethu bebeki kwazi kuyimbamba imshado yabo umama ogogo beyazi ukugcina imshado yabo kodwa namhlanje siyafeyila ngoba sesiphumile ebuntwini sesilahlile isimilo ngikhuleka sibonga sithi zonke
lolo bekuluhlelo fuselela umoya sihamba lomchumayeli wethu umnumzana Busani Sibanda thiyani indlebe njalo ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu untungamile inkomo sike sizwe ezabatsha
siyalamukela kusigaba sabatsha igama lami ngutaba kancube namhla sixoxa lomnumzana shingirai Roderick Jairos Nyandare omunye wabakhokheli bohlelo lwamagqwetha oluphathisa abantu kungelambadalo ole I didn't do it
I didn't didn't do it, he abbreviated from there. Now I'm a feature that IDDI. The IDDI kumele ukuthi I didn't do it. Ngesintu sethu sithi angikwenzanga. So sikhangele ukuthi kule ndawo lapho othola ukuthi emthethweni nxa ukuthi nje awulagqwetha uba awulanto okuncedisayo okumelayo enkantolo ugcina usuzithola usuyephethwe icala ongalenzanga kungelabo bufakazi obucacileyo kumbe obupheleleyo obuqondakeleyo esiyithi yi-injustice. Ugcina usuyephethwe i-sentence enkala lalatha ukuthi yakwethuta lawo uthokthi usithole 50 years kodwa wona ungayenzanga into yangikona kuthe uhlengo le omuntu.
Nxa selithole umuntu ohlangana le nduko lezi lingena njani lapho?
Thina sesithatha umuntu nalwana sesikhangela-ke icala lakhe sesithi hhayi wona umuntu akadumele ukuthi ngabe ubungangenanga ejeni nicala leyo jenini wena ukwenzile na yena sesithi hayi mina madam nangikwenzanga into leyo but usually iqiniso livele liyazimela umuntu uyawubona ukuthi umuntu lo kakwenzanga ngendlela izinto zangikhona zabe zenzakale ngayo ama-fact angikhona nama-evidence abe khithiwe thina sibuya sesikungenela-ke sesithatha from i-appeal esikuthi ngama-convicted person osevele wayethethwa icala wagwethwa so thina siyithatha from appeal usugwethiwe isikala langikhona sesikuncedisa ukuthi ukwazi ukuthi oli-appeal icala lakho lijiwe kuhle yonke into ihambe ngendlela.
Abantu elisebenza labo kumbe elibaphathisayo libakhetha njani?
Ngabantu abe-prison i-Zimbabwe correctional service. Abantu abe-prison university yibo abantu esisebenzana labo abavele bayiwa abarekhoda abantu bonke abangena emajele nokuthi bangenwe ngecala liphi njalo ngesikhathi esifananayo sikhangela abantu ababebesebenziswa ngama-prosecutor bona aba-under i-NPA yibo abasincedisayo ukuthi sibona ama-cases lawo nxa esenjuke ephelile.
Abantu elibaphathisayo bayabhadala na kumbe liphathisa abantu okungelambhadala?
Hayi vele thina esikukhangeleyo njengeithu yabona ukuthi elizweni lethu leli yezimbabwe or lasemhlabeni jikele siyakunanzelela ukuthi kulabantu abavele bakwanisayo ukubhadala those people we don't really worry about them ngoba bayakwazi ukuthi bona bathola ngaphi iqeda lakhe izayenzani ule kulabanye kodwa ukuthi bona nje ngokwabo abakwanisi ukuthi bebhadale basakhayele ukuthi umntanami uhambile esikolo ngikwanisele ukubhadala irenti ngikwanisele ukubhadalani kodwa bese wela liqala angaliyenzanga so thina sithatha on a donor base ukuthi singasebenzisa ama-donors ethu vele abavele bewabhadalela ngakuqala amanti ukuthi i-justice should be served for everyone not just for abalemali kuphela.
Ikuyini okulipha amandla umdlandla wona lo ukuthi sifuna ukuthi silungise indaba ezinje? Ikuyini okulikhuthazayo kulolu daba?
Ngisebenzela lo Pop Samthole onguye ufounder we the ED project. Thina singabantu abakhule nje sathola inhlanhla yokuthi sikwanise ukuthi sithole izinongama-scholarship ukuthi kusihambise. Mina ngafunde e-University of Pretoria lapho engayenzela khona i-lawyer and ama-opportunities amanje so siwatholela nguma ukuthi ungayisiphithi kuphela ukuthi kumele sivumele soda le mbuli zethu kuphela but iy'mbuli zethu zihleli phakathi kwe-community and this is what we call ukuthi no man is born an island. Umuntu onke uphuma phakathi kwe-community whether ungazi ube ngumuntu onemali kumbe ungazi ube ngumuntu ongelamali but ukhuliswe phakathi kwabantu so ebantwini ngakhona futhi uzukhuliswe phakathi kwabantu amina ngokhohlwa abantu abayibo abantu abafa.
Kusigaba sabatsha namhlaba sixoxa lomnumzana Shingirai Roderick Jairos Nyandare owe I didn't do it. Sizaqhubekela phambili ngalingxoxo kumaviki alandelayo. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngoTabo Kancube.
Siyabonga kakhulu Tabo Kancube, ungathinela kusasa. Selihle lahlala endaweni yesine iqembu le-Islanders ngemva kokunqotshwa ngele-FC Platinum ngethukanya namhla emini enkundleni ye-Barberfields. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu lePlatinum liphangela hlohla kabili umdlalo osanda kuqala ungakabili imizuzu eshika elishumi. Abahlohlele iqembu lePlatinum nguwani Mthuza kanye loLawrence Mhlanga. Kuthe ngemva kwalokho lenelise ukuvikela isango lalo umdlalo waze wafika emaphethelweni lathatha yomithathu imiklomelo. Limpumela ichi iqembu lePlatinum selihlezi endaweni yesibili lile miklomelo engamashumi amabili lanye 21. Kuthe leHighlanders lisendaweni yesine lile miklomelo elishumi lathoba nomunye 19. Phezu kwengalane kule qembu leManyika Diamonds lona ilichayele Bikita Minerals nge 1 kanya ngasesakuva. Iqembu leManyika Diamonds lile miklomelo engamashumi amabili lambili 22 ngemva kwemidlalo elishumi lanye. Eminye imidlalo edlalwa enamhla iphele ngokulandelayo. Iqembu leWange libe ngutshikilo bhanqa 1 ka 1 lele Arnel ngaseColliery. Iqembu leDynamos libe ngutshikilo bhanqa 1 ka 1 lele Herentals ngaseRufaro. Kuthi iqembu leTel 1 linqotshwe nge 2 kanyanga leChegutu Pirates. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo wayengunozinti weqembu labesifazana elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uNevi Masuku. Uthi kasuza kohle usuku lapho wadlala khona ebukelwe ngowaye ngumongameli wakule South Africa uMoyi uNelson Mandela. Kubika njalo uJoseph Njanji.
UNevi uthi uzahlala yolukhumbula usuku lwesine ngenyanga kaNhlangula ngomnyaka ka-1997 lapho athola khona ithuba lokudlala ebukelwe nguMoyi uMandela.
Kema ngasoze ngikhohle lapho esakhethendreza khona uMandela. Sikhethendreza iSouth Africa versus Netherlands. Kono kwani kugudlana lo Dr. Khumalo ngoba sonke sambangela nasingama players kuyamqawula uDr. Khumalo. Kono kuyana nje ukuthi yazi celebrity ukuthi libambile. Konkani ikho kwasichazayo sikuthi sikhethendreze uMandela. Abanye empilweni abasoze bakuthola. Thina iwethe iopportunity yona leyo ukuthi sikhethendreze le umdala uMandela.
UNevi uqale ukudlalela iqembu leHighlanders Royals engunozindi ngo-1990 ngesikhathi iqembu lelo kuyilo umaqhuzu ebholeni labesifazane elizweni leZimbabwe. Abanye abadlali adlale labo kuHighlanders Royals ngabagoqela u-Evelyn Thombala, u-Evelyn Ndlovu, u-Maria Ndlovu, u-Bridget Zimunya, usikhangele Sibanda kanye lo-Elizabeth Phele Moyo. Ube ngunozindi njalo weqembu lesizwe kwaze kwaba ngumnyaka
ka-1998. Uhambe kunational team usiyabuya kuphela liwinile uyatshela ukuthi hayi mankazana siyabonga. So ngo-1998 kufonywa i-national team ama-Mighty Warriors bathi besibiza ukuthi siye ku-training sathi sesidini ukudlala ilithini kanti by then sasingakwazi ukuthi i-selection ekuzaba khona serious. So khonapho vele yikho engathi ongadropha khona nsangiphinde ngibe ku-national team ngasendlala ngo-1998-99-2000 ngaretire bangasengifuzile.
Ngemva kwalokho uNevi udlale kweminyaka emibili kuphela wasekela ukudlala ngomnyaka ka-2000.
So ekuretireni kwami i-team yasengiyenza ngaba ngumanager ngo 3 years. I-executive yayikhona eyabo the late omangwana oKennedy Ndebele labonhlanhla Dube. Basebesithi kuma-Royals abasebedlalele isikhathi eside singalenzelani khethanini i-choice yenu. Whether coaching kumbe i-referee ningasengidecide ukuthi ngenze i-referee lakanye bambhadalela ngayenza i-coach e-referee napasa banga-athlete ngo-1993 ngaba ngu-referee.
UNevi usebenze ngunompembe kwaze kwaba ngu-2013. Ngemva kwalokho ufundele ukuba ngusikomishi wabonompembe waphinda njalo wafundela lokuba ngumqeqeshi. Ekuqaleni komnyaka uphendukile kuqembu leHighlanders Royals lapho aqhatshwe khona ukuba ngumqondisi wabadlali. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ye, kusanjalo-ke sizwe abalaleli beStudio 7.
Sabonani, sabonani, Studio 7. Nani bonke balandeli Studio 7 yalibingelela nani basakazi. NangoBruce Moyo ngikhuluma ngisejobheke ngokuhlala ngokusebenza ekhaya ngibuya eBhanga. Hayi, mina into engikhathaza kakhulu lugaba lwamatitsha eZimbabwe. Hayi, phela sokungazathi kulicala phela ukufundisa eZimbabwe, right? Kufundwani ma kunje kathi sizikolo mazivula sebeqalile futhi sokukhalala. Thina abantwana kathi sibungiselele sibhadale yonke into kathi sawulamali awuzokusenta ubungiselele abantwana. Bantu kuthi uzozokuthiwa utitsha ngababhadale. Kanti kufundwani vele, akuyekelwe phela. Njalo la lezakhamuzi zigoqe izandla ziyazithulela. Kathi imali thina siyikhupha phela ukuthi sibhadalele izi. Hayi. Lokhu sokuthumathi la ndikubhekile matitsha nami hayi hayi lezakhamuzi azilincedisi uyadungisela ukuthi ublame ubani thina esifundisayo yiso sesisenjeni kathi ukuthi liyale konke okuyizigi kwangkhona lokhu kusizayo
ngakho sokubulala futhi isindlu yabantwana ukuthi sibongona lokho hayi sahlupheke eZimbabwe kanti kathi sawonani kathi hayi yindlala ibuhlungu manje
selibonani Studio 7 linjani hayi thina siyaphila uNgulube usefolosi cela phela athi ke ungenele phela isibona kathi kwenzakalani ngoba eshi umbuso lo osithwalise ezima umbuso lo osithwalise ezima shiya abantu bathwele ezima akulaa mgwaqo ungabheka uma usuke efolosi yakobulawayo hayi kumagodigodi lisikhulumele egovernment isilungisele umgwaqo
ninjani basakazi bakastudio 7 nikhuluma nosithandazile wakodube ngihlala e-South Africa ye sibhekane lobunzima impela ngoba siyabotshwa ngomsaka amalanga siyabulawa sazi sonani bengicela ukubingelela umntanami ezibulo lami udike lovo
Yes, siyalibonga kakhulu lonke namhlanje ke ku Studio 7 olivalisa ngenjabulo. Ngumthembo sithembayo uKip Stube lelale.